Umbayo obotshwe ngenyanga edluleyo kampalakazi kodwa wancitshwa imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili ngokwamacala akhe ebikwa emakhulu kakhulu njalo isicelo sebheyili ecaleni lokubulala umuntu senziwe emthethwandaba waphezulu we-high court kuphela. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nindilwa Bancisana uthi umbayo akasoze athole ukukhululeka lapho ethoniswa esuka ngekhaya.
Angiboni uMerijiwe engaye zathola inkululeko kulokhu akwetheswayo kumacala akhe awetheswayo ngoba icala lakhe elikhulu ngelokuthi uhluphane lomkakhe icala elikhulu ahlangane lalo. So umthetho kwakathesi uzakuphethwe ngumkakhe yena ubaba uChiwenga nguye ozabe emtshengisa amandla akhe ukuthi hayi kukho konke ongafuni ukukwenza mina imemi ngizibambe esidukwini. So ukuthi ayekelele umama lwana angiboni kusenzakala esikhathini esikhona apha eduze. Uzahlala lokhu emgwegwela eduze emtshengisa amandla akhe esebenzisa umthetho weZimbabwe ukumbisela ejele lokumkhulula kuzabe kusemandleni kaChiwenga hayi emandleni omthetho weZimbabwe.
Lokhu kusekelwe ngesinye isakhamuzi seHarare umnumzana Tafazwa Chikandiwa othi amacala kambaliwa yikulwa nje kwabantu bezanu-PF awalali lo mthetho.
Le ekaMerijiwenga le kubonakala zathi yinto yamanga le. Abantu bezanu dala bezenza into le befuna ukuthi thina singakhanyeli ezintweni abazenzayo sikhanyele ezintweni abafuna ukuthi bebona ngazathi abantu bengathakazelela ukuthi bezizwe njengokuthi kuthiwa kule corruption yesesibophe uzibane kodwa bona babe bangasoze bembophe ngendlela sibili ababe bekhuluma ngayo. Siyabona even oChumbo laphana bake babotshwa kodwa bakhishwa oChipanga. So hhayi into esesiyijayele vele le ukuthi yayenzakala ngabi kuzanu-PF. So hhayi ngibona ngazathi okwamanje anti sesikhathile ngento zabo lezo ukuthi babe lokho sithi babopha.
Kodwa elinye igqwetha laseHarare umnumzana Francis Banda uthi kulilungelo likambayiwa ukuthi athole imvumo yokuthonisa isuka ngekhaya ngoba isisekelo sombuso simupha limvumo.
UMerijiwenga uyayideserva ibheyili ngoba yilungelo lakhe njengesizalwane seZimbabwe njengoba sonke sisazi ukuthi wonke umuntu ule right to a free and fair trial. So ukumnika ibheyili is giving a chance ukuthi alaye athole i-free and fair trial njengomuntu wonke.
Umahluleli womthethwandaba waphezulu we-High Court uJustice Bisray Gwenda unikeze unkosazana Mbayiwa imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili senkulungwane ezilitshumi zamadola awe-RTGS 10,000 lamaphepha endlu kayise umnumzana Kenny Mbayiwa eseHighlands azabanye njengesithembiso sokuthi akasoze abalekele icala lokufuna ukubulala umkakhe. Kuthi amanye la amacala awahlawulise inkulungwane ezingamashumi amahlanu zamadola 50,000 RTGS. Uphinde walaya ukuba anikeze idala incwadi zakhe zonke zokuhambisa ezigoqela i-diplomatic passport abone amapholisa kanye phakathi kweziki ezimbili ngolwesihlanu njalo angakhulumisani labafakazi. Amagqwetha kahulumende avame ukuphikisa lesi sinqumo esithi umbayiwa ulakho ukubaleka elizweni njalo le mpahla yezakhiwo phandle kwelizwe lapho angabalekela khona. Ngimele isithuto 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.